Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Vuka njani mtawazo mwote, siya la mge la kumisakazi wa Studio 7 na mta ngolestatu mtaka 12 mtangula 2019. Ika malami ngukipi stuube. Enda weni zetu la mta anji. Abantaba nengi baka ngelewe ukuti na mta mwazafalilisa umui unkosikazi mbayi tuangirai chava ya rare. Ama polisa ensita abigo etinga ametua abomfu. Ingu aloze zapu, heza chiwa umui utumiso tabengwa.
I am going to go to the Zimbabwe.
Uzulu wetula okujeneyo ngokwezakala kwele Zimbabwe.
I government siyacela ukuthi please ayikibe concerned nge welfare for the elderly people ama pensioners. Bebone ukuthi labo bayaphiwa imali abazakwanisa ukuthi beziphilise.
Lingakhuthwa lihlandla lesithathu lomculo ka Blessings Nqonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Uzulu ukhangelelwe ukuthi uzavelisa umuyi unkosikazi Zimbabwe Tsvangirai Java eHarare namhla eNyaradzo Funeral Parlour. Isidumbu sakhe singakathali ukuthwalelwa elokuthini leGlenview akade emele edala lePhalamende. Umnumzana Anderson Manyere, umlandeli webandla leMDC, wazana njalo lomdeni wakoTsvangirai uthi kukhangelelwe ukuthi isidumbu sakhe sizathwalelwa njalo esigodlweni sebandla leMDC eMorgan Tsvangirai House. Singahanjiswa endlini yakhe. Umoyi uzabekwa kusasa eGlenview Forest kweHarare. Amapolisa ensita abikwa edinga ngamehlo abomvu ingwalo zezaphu ezatshiwa ngumoyi uDumiso Tabengwa zisesandleni zomqondisi weDumiso Tabengwa Foundation. Umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso le okwamanje usebalekile kwele Zimbabwe wayephephela kwele South Africa ulandela ukwethuselwa kwakhe labanye abasebenza labo ngamapolisa ensita. Kubikwa ukuthi Hanana wazondisa iziphathamandla zikahulumende ngombiko owethulwa esililweni sikamuyi lapho wachothuza khona uhulumende obusayo esithi uTabengwa kumele afike lapho ayakhona atshele ayisilwa labo ngesikhathi sempi ukuthi ilizwe leZimbabwe selibuswa nzima.
Nxa sikhuluma ngasondela vele kibo bahle bangena emoteni bahala ngesonto bekule event ekade organizwe ngobabongele sikhonje lama musicians akoBulawayo becelebrate ubabuTabengwa. So ifoundation la ibile ibile tent khonapho bayikhwaba ke bafika khona bazobuza umbuzo ukuthi ngingaphi ngidirector wangkhona ifoundation yenzani ngibalekeleni bebuza nje imbuzo abantu kade bekustendile kwi only point of communication yabakhona.
Libangaki ku foundation eselicajile?
Simu 3, ningathi 4 ngoba unkosikazi wamlomntwana ngoba la isebenza sonke ngi programs officer.
Yena usele eZimbabwe.
Yes, and umntwana mncane so kade ama passport kwenzuka phuma nzima. Aphuma after 1 year so umntwana kaka eyakhe passport kayikaphuma.
Licabangela ukuthi kungani belilandela kangaka?
Okwenza ekusikucabangayo ukuthi ngike ngathola ifoni womunye umuntu ngendlela kade bekuzwa ngayo umuntu wakho lube ngani ukuthi yena ungu-journalist but ngasengisizwa imbuzo yakho ukuthi hayi imbuzo lekasoka-journalist bekuza mayelana lesitshe engasikhulumayo mhlazana abantu bevuthene e-White City esikhumbuzweni sikababuTabengwa ngolwesihlanu. So kule nkulumo ethize engayikhulumayo bona babona ngani ngisana lo hulumende sengithanda ukubavukela hulumende lo munye journalist ke wazama la ukuchoyisa ngendlela achoyisa ngayo wathola icontact e state house ukuthi khona lo bana kafanjelana wathi umuntu wakhona uthe yena abantu be intelligence bafuna ukumbuza imibuzo ethize mayelana le speech engasikhulumayo so mina bengicabanga ukuthi nxa bengidinga akumela ngabangilandele bebengangani ba I mean ba issue kumbe ama summons kumbe warrant of arrest anything of that sort ayikhona ukuthi bangilandele
manje nxa wena ukhangele ubona ungani kuyini okungabaphathanga kuhle wena wakukhulumayo
yabona into eqakathekile ukuthi ubaba uDabengwa ngihlengela isikhathi eside even ngamalanga akho okugcina besisonke into kade ihamba kizobe ngizazi nokuthi abantu abakade bemgcina njani bedlelana laye njani ngiyakwazi so into enzelwa ngazikhuluma le nto kade sengishizene kababa uDabengwa ukuthi khathesi kulamasotha amasosha ake adukula abantu into ezimele bezingamphathi ubaba uDabengwa kule ndaba yegugura hondi akuxoliswana akukhanya ukuthi abantu bayangathi laye babaDabengwa njalo behlukuluzwa lengakhumbula ilanga ebhalago akwakhatshwa ngamapholisi so into enzele bengizikhuluma so lokunye futhi abantu kade sibakhuluma ngendaba ye-history ye-Zebra so kulomkhumbulo ukuthi mina ngilama-documents athize engiwagcinileyo so mhlawumbe wawafunayo
ama-documents akhona akhuluma ngani
kunakanelwa ukuthi ngilama-documents akhuluma ngegugura hundi lama-documents awe-history ye-Zebra ungakhumbula sesitholozibuse uhulumende wokuqala wathatha ama-records wonke awe-Zebra so bona ngokuzwa ukuthi thina siyaqoxa imbali ye-Zebra nakana ukuthi mhlawumbe amanye ama-documents angikhona sasala ubabaDabengwa belama-copies yiwe esizawasebenzisa
kodwa wona vele akhona yini okweqiniso
lokho ngenza ke ngikuphendule
umnumzana mthulisi anana umqondisi wedumiso Dabengwa Foundation ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 esendaweni lapho angafunanga ukuthi asithele ukuthi ungaphi kodwa ke umnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF uthi kuyamangalisa okhulunywa ngumnumzana Hanana
omunye umuntu uyafuna ukudinga nje amavisa ngento ezingekho engcwele engifuna uzohlala kini kona le emeli ngenxa yokuthi ufuna ukujoyina eStudio 7 uzoba ngumsakazi kwerabo abanekafuna ukukhuluma amanga odona sedinga sokulaloko sodalokwana bakhona abaningi ngase bezinto edlula yena abakhuluma idoda ivula yena kanti ibona waye bengadinga wayezokudinga yena all of a sudden namuhla nxa ukuthi wena badinga abendawo angahamanga phela ema-police station angikhona azivake ukuthi nangilapha siboni sibona ukuthi bazame njani ngoba mina kangiboni kona ngalesi sikhathi kusise lo muntu sibili ongafuna ukuthi abeloke ecazisa abantu ebulala abantu ngenxa yokuthi umuntu utheni ubutheni lokwana-ke ngwakungabe kungayenzakala maybe ngesikhathi ebele sadlulayo lesami but kulesi sikhathi kathesi and wes international community ivele ikhangele kangaka
umnumzana Joseph Chuma ukubandla le-ZANU PF sixoxela ye ekobulawayo abalimi bakhala ngokudla kwenkomo osokukhuphuke intengo okumangalisayo namhla sixoxa lomnumzana Danishus Mlalazi ofuya inkomo eFort Dickson e-Insiza
kathesi ya i-feed challenge ndakwazi isimo esezweni asimanga kuhle like yonke into iyakhwela everything is expensive kathesi lakho thina as farmers phele nzima esilesifiso ngantu kahulumende ngantu uyancedisa even especially lapha imithi lama-dipping chemicals abafuyi abaningi balahlekelwe zinkomo eziningi because chemicals imithi yokudibha inkomo ingathi ayikho indawo yokushota kwe-foreign current so ngasingatholi i-assistance on imithi and also on i-feed isibiza kakhulu abaningi bayithengisa 9 years 10 years but abantu lapha sinasebenzisa ama-bond so suka kube nzima kathesi abantu ku-supplement inkomo zabo lezulu lele lingananga kule drought lonyaka kule ndlala amadlelo kawakho ngathola ukuthi indawo eziningi kathesi akusela lutho emapulazini utshani so ama-farmers abantu azalahlekelwa zinkomo ngapha lama price okuthengisa inkomo aphansi compared to ama-price e-stock feed so sekunzimele
yes ngathi wena kodwa ngesimo sakho ulenkomo eziningi sibili zingaba ziningi kanganani khona ngalesisa
inkomo zami ziningi I think over 100
zimhlobo bani
mina mfuye ama-Bremen lama-limousine lwama-Britain wafuya ama-Bremen amhlophe labomvu lama-limousine
Singathi ke nxa usukhangela khona lapho nxa usuzidengisa inkomo zakho zime njani khona lapho entengweni la?
Ah, kathesa ama prices aphansi especially nxa uhambise ebutcher kumbe la abathi nxa bethenga baba control market and bathake price currently ama price aphansi sibili aphansi sibili akwenzi but uma ungatshansa lezi ezokufuya ze-breeding amathokazi ungatshansa laba abantu angaphandle kwelizwe ama-diaspora yibo abangathi bathenga ngentengo engcono because babethenga ngama-US kumbe ama-rand.
Nxa usithi intengo iphansi singathi i-kilogram liyimalini inkomo ephilayo?
Nga-avarage amaybe ngama-bond lapha babe currently nxa kungama ama-commercials la I think currently bathatha khona la i-price yakhona is ranging between $6 to $7 $6 to $7 bond kumbe yithiwa i-RTGS yakhona le per kg i-live weight yintengo angathi bathenga ngayo and then nxa siyikhakhasi bathatha ngama $12 to $13 bond of which must we convert nge US dollar i-price yona le ye-live weight ingaphansi kwe-$1 masesirete ama-US ingaphansi kwe-$1 because i-US dollar seligijimela ku-9 khonapha selubo-8 ku-parallel market so uzathola ukuthi inkomo zihamba nge-less than a-dollar i-live weight ikathi kudala kungakabi lama-bond inkomo zasihamba ngama-$60 to $2 a kg i-live weight but ngesimo esikhona kathesi zihamba nge-less than a-dollar a kg which means yakhona iphansi kakhulu.
Umnumzana Danisius Mlalazi ufuya inkomo e-Fort Dickson and Caesar esabelweni seMatweleni South sixoxelaye ekobulawayo. Nango kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namhlanje. Amaphephandaba ambalwa abika ukuthi inkampani i-National Blankets isivaliwe ngenxa yokwehluleka ukwenza impahla yokuthengisa eZimbabwe lakwamanye amazwe. Izikliwi eziyisikhombisa zigqekeze endlini kasiphatheleni kobulawayo zatshontsha phose inkulungwane eziyisithupha zamadola emelika kanye le-R33,000 omakhalekhukhwini ababili kanye nezimota ezimbili. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronicle. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe usikamfundo Paul Mafumo ukuba ngumkhokheli wekholeji lemfundo yaphezulu ele-University of Zimbabwe kulandela ukumiswa umsebenzi kukasikamfundo Levinyagura wetheswa icala lokuthi wanika unkosikazi Grace Mgabe isicoco se-PhD ongekho emthethweni. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Sokwesikhathi senu kwamanje liyakwazi ukuthi kumele lenzeni. Kumele lisithumezeleke imlayezelo etshiyeneyo WhatsApp kunombolo ethi 012-465-0318. Ake sizwe ukuthi abantu bathini namhlanje.
Salibona abalaleli bomsakazo we-Studio 7 nabasakazi we-Studio 7 uncube lo okhuluma. Hayi, obasekhaya hayi sokuyahlula. Sesicela amazwe amakhulu asinikeze mhlawumbe iqhinga lokudiliza izani ngaphandle kwalokhu sohlupheka sesiyokufa. Akukho kuzotshintsha, bazotshintshana kuhlale lo thina sihlale phesheya kwamanye amazwe singazi lento esiyihlalele. Esicela amazwe amakhulu asisize.
Ngiyalibingelela lonke elisebenzela i-Studio 7. Ngibingelela labalaleli bonke be-Studio 7. Mina igama lami ngingu Sithole ose kubulawayo. Lamhlanje zathanda ukukhuluma ngodaba olubhlungu. Udaba lwabadala abaretire ngo-2006 kusiya ku-2008. Ababizwa ukuthiwa ngamapentsheniya. Imali zalaba bantu siyakwazi sonke ukuba ngalesiyana isikhathi kusiwa imali yeZimbabwe. UGideon Gono wayekhupha amazero efaka amazero. Abantu laba okwamanje bahola i-80 RTGS ibond. Abanye bahola 30 RTGS dollars ibond. Pho uhulumende wezano ubona ngani abantu laba baphila njani uma behola imali enje ngesikhathi esibi kangaka, umnotho uwile to 0 degree. Kodwa kuyazakala mhlophe ukuthi iNASA le-Old Mutual balama investment amanenga kakhulu. So why are these organizations paying sick money to these old people? And yet abantu laba abadala laba, they are not exempted from taxes. They are paying taxes like any other citizen in the country. Kodwa ke impilo yabo, they are living a miserable life. Minister for Labor and Social Welfare is quiet about this issue of pensioners. Ama members of parliament, they are quiet about this issue of pensioners. Ama councillors, they are quiet about this issue. So sibe sesizibuza ukuthi umuntu uyakhula uyaguga at the end of the day. Is this the life they are supposed to face when people get old? The government siyacela ukuthi please ayikibe concerned nge welfare for the elderly people, ama pensioners. Bebone ukuthi labo bayaphiwa imali abazakwanisa ukuthi beziphilise, ngoba bayabhadala irent, bayabhadala amanzi, bayabhadala ugesi, kumele bedle, kumele bembathe, kumele begqoke. Besides, balabazukulu, balabantwana. So this is a life full of shame and disgrace.
Enjani basakazi bethu abahle sibathandayo. Yeah, kulima lo ngwenya lapha eGoli la, ngila eSandton la ngisebenza khona, ngisebenza nje manje. Ngokholo la ngethemba, ngilethemba ukuthi lani liphilile. Isimo sasekhale siyana sithanda ukubanzima. Ngicabanga ukuthi umnangako wathi engena lapha wayethe yena unomehluko lomgane. Kodwa ke kuyacaca namhlanje ukuthi izalwe yisystem eyodwa. Ngoba khona lokuyana ukushaywa kwabantu ukuthi ungakhuluma ngento engathandwa yibo, sokufana ukuthi uhlukunyezwe. So uqala phansi, bekungathi nje kuthulekile, kodwa kuyacaca ukuthi kuyakhona khona pha.
Laba ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Sicela lisithumezele yenu phela imilayezelo kunombolo ethi 012024650318, lapha-ke iWhatsApp. Siye sikhangele ngamafitshane ezenzakala kwamanye amazwe. Umthethondaba wakwelesi South Sudan usugwebe umnumzana Peter Baya Ajak ukuba ahlale ejele okweminyaka emibili, ulandela impiko yokuthi wakhuthaza ukuthi abantu bavukele uhulumende yena esejele. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden webandla lamademocrats sebeqalisile ukuphoselana aqatha ngesikhathi belungiselela ukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2020. Uhlandla lapho esikhuluma khona labantu abajiyeneyo, namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Mbambo odabuka kwele Zimbabwe osebenza eBrithani owethekelela okwamanje kwele Melika. Uthi kunzima kakhulu ukusebenza kwamanye amazwe.
Ngize eWashington ngu-vacation babuthube ngivakatshele abangani bami la.
So uhamba njani? Uhamba kuhle?
Hayi, uhamba kahle. Uhamba kahle kakhulu.
Aha. So sizokuthiwa ke uvela eBhilitane. EBhilitane wenzani khonale?
Ye, eBhilitane ngisebenza labantwana like phansi kwe-social service, kwesinye isikhathi le-youth justice.
Ye, yabo senzani khonapho labantwana?
Senza ama inhlelo zokuvikela abantwana ukuthi bangaziboni besenza amacala kumbe bebotshwa.
Singathi ke kulabantwana beZimbabwe yini ojala ukubabona khonapho inhlelo lezinjalo?
Ye, bakhona kodwa ke hayi kakhulu. Abantwana engilokubabona kakhulu abamnyama, kakhulu ngabe Caribbean Island or maybe engathi ngama-British abazalelwe khona eBritain, yiba bangathi baba baningi kakhulu.
Xa sesikhangele ke okwenzakala ekhaya, ukubona njani okwenzakala ekhaya khona?
Okwenzakala ekhaya kubuhlungu babudube, ngoba kwesinye isikhathi umuntu angacabanga ukuthi ngoba thina sisemazweni, hayi asikungeni lokhu njalo ngakusi-affecta. Kuyasi-affecta kakhulu ngoba selezihlobo zethu nxa zilambile lathi kusho ukuthi ngapha kuyadonsa nasesikhwameni, nxa zikhala lathi futhi sikhala labo. Kubuhlungu kakhulu babudube, angazi ukuthi kungenziwani ukuthi siziphume kuleyo situation.
Siyabona njalo ukuthi nxa usebenza emazweni lapha kuyasetshenzwa babambambo. Akutshela abantu ukuthi kusetshenzwa kangakanani?
Kuyasetshenzwa babudube kakudlalwa. Uyathola ukuthi kwesinye isikhathi ukuze la ube lokuyimali okweneleyo or ukwazi ukuthi ubhadale izinto ozifunayo or uphile impilo oyifunayo nje, njengoba la maybe travelile kanje ukwazi la wenza into ozithanda. Abanye senza imisebenzi emibili, abanye benza imisebenzi emithathu. Kukhona labanye abahola kahle imali othola ukuthi vele uyabe sebenza umsebenzi oyi-1 kodwa ke kona kuyasetshenzwa. Kwenye isikhathi uyamangala uthola ukuthi umuntu ungudokotela or uyi-professional leyana ukuthi sithi hayi ngabantu abale mali, kodwa uthola ukuthi ngama-weekend wenza eminye imisebenzi ngaphandle kwaleyo awenza. Kwenye isikhathi uthola ukuthi uqhatshwe yi-agency njengemisebenzi leyo okhangela abantu, uthola ukuthi maybe angazi singathi bale disability, ama-learning disability, siyayenza yonke imisebenzi leyo ukuze sigcwalise isikhwama zethu out of work or after work or in our spare time.
Singathi wena ngokubona kwakho kuyilonga kutshela abantu beZimbabwe ngesimo abakiso sona lani-ke elihlala ngapha emazweni?
Into engingayitsho kubo ukuthi ngiyakwazi ukuthi abantu bakithi bayakholwa kakhulu, abaqhubeke ngokukholwa lokuthandaza. Omunye umuntu angathi sokwehlula into zokuthandaza lonke, kodwa ke mina ngithi kubo keep on, hold on, kuzadlula ngoba ongaphele uyahlula. Ngesintu uyazi babudube kithi bathi ongaphele uyahlula, ongayizwa isikhala kakhulu ingungu kusho ukuthi sizadabuka, uzafika emaphethelweni. Njengoba sibone lokwenza ngo 2017 konke sasingacabanga ukuthi ukhulu bangamkhipha, waphuma. Ucho ukuthi kuyakhanya ukuthi ayikho into emhlabeni engenzekiyo, konke kuyenzeka, kodwa ke uNkulunkulu lesikhathi sakhe sokuthi kwenzeke.
Singathi ke eBhilitane babambambo uhlala ngapha ngkhona
njalo
imihlanganiso yakho?
EBhilitane ngise-Elith. Yes, Elith is about 190 miles north of London. Iduze laseManchester, leLiverpool, leSheffield. Ibhanti lelana kuthiwa yi-North West lona liyana nje.
Hayi, sibonge kakhulu embabo.
Hayi, ngibonge kakhulu ukuthi lingihoste babudubele ukuthi limphathe kahle kakhulu ema-studios. Ngithanda ukuthi ngi-encourage abantu bakithi ukuthi ungazibona lapha eWashington ungafikanga e-Studio 7. Hayi, uyabe ungafikanga eWashington. Ngibonge kakhulu baba.
Thank you so much, siyabonga kakhulu baba mbabo.
Hayi, kulungile baba.
Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Mbambo odabuka eZimbabwe. Sixoxela ekhona phake eWashington DC kwele Melika. Njengokulithembisa kwethu izolo, namhlanje siyethulela ihlandla lesithathu somculo kaBlessings Ngomo oqembule insingizi. Kule qembu lakhe njalo elibizwa ngokuthi yiBlack Messengers Afro Band. Ake sizwe ukuthi uthini unqo ngomculo wakhe.
Lapha kule nkuma ukuthi akazi ube nemali enganani uhambe nge-helicopter, uhambe nge-jet wenzeni, but ithwethu zozihambela wedwa. Akazi ube lani uthando wahekwae mani kanibhayelabo, akazi ube emilweni ngezileni eya uthando sowabonthena. njalo futhi phindi ingene kube phandweni ithi labulo olothando khona indlela ikhona
uluthenge uthando yalufuni mali uthando ngeke uluthenge uthando yalufuni mali uthando
kada kobe tsho ngizongoma nje efundise ukuthi vele into yokwenza uyenza ngothando njalo ungaziye ngonxa ukuthi ngivule imali lento yonke no imali ayithenge ngothando. Yes, lapana uyangathi nika uthando, give me love. Yes, ingoma ekhuluma ngothando, ithi ngithanda wena wedwa, anze kube njani ngwe wedwa, uyisolbethe ngezindlela yothi ngomunye ulubambo lwami. Yes, cela unike uthando. Iyazitholwa nje le ikhuluma kakhulu ngesingisi, I'm sure bazawuzonda very much about love. The love song. Ngiyakhela lathu abantu abathanda nayo kakhulu ngathi indoda ethanda umfazi wayo kakhulu uthi nike uthando nike uthando. Yes, so like ngahlanganisa full bomb aqanga ingoma le ngayijala oblack mos ngibonye ama-sophothers masha ama-keyboards laphana angicothe ngijhala ama-keyboards ngoba ingoma engithanda kakhulu engayibhala izithandani ngoba izithandani xa zihlangene zakha umuze ube muhle into elothando kuyaphumelela. Yes.
Chophele ukuthi liuzwa njani umculo lo uphuma kuhle kumbe yawuthakazelela kumbe ngabe uhamba njani unqophele ufuna ukuba wazi ukuthi yena limthanda kanganani njalo salethulela phela ihlandla elesine kusasa lo mculo wakhe. Siyabona lapha ke kulesikhumbuzo umlalazi uthi mbukele baba Dube, baba mlalazi singazuthi uvuka njani lapha khona khona ngapho uzobuya ke ukumbuzi malabi uthi ye unjani Dube nyaphila kakhulu basekhulu uyabhala lapho uthi munjani kunjalo ke kuzobuya ke uShila Sibanda uyabhala lapho uthi abantu abayekele ukuthenga ifefuna i-US dollar wonke umuntu angathengi lathi ama-diaspora singathumela imali. Kuzobuya ke uDingani uyamphendula lapho uthi hayi phela Shila kwenza kanjalo abazali bethu bangahlupheka kula ngaleke ekhaya sishayani futhi umculo kunjalo. Loke umculo omnandi kakhulu sibili kwanqo blessings nqo ngomo njengokutsho kwami salibhakulela futhi kusasa okufanayo singahlukahlukani ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazavalelisa umoyi unkosikazi Bimbayitswankira iJava eHarare namhlanje. Amapholisa ensita abikwa ukuthi adinga ngamehla abomvu ingwalo zezaphu ezatshiywa ngumoyi uDumiso Dabengwa ezandleni zomqondisi weDumiso Dabengwa Foundation. Abalimi abaningi bakhala ngentengo yokudla kwenkomo. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje ngolivalelisayo ngukipstube.